Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lamike ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Kawande obesiphake uhlelo lwelimi lwesishona. Lingalivuka njani? Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-12 Mpandula 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi.
Umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labe siphikisana labo. Yikho ke bethuma abantu kubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu.
Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo. Lokhu kungakalungiswa udaba lokuthi ngubani osezathatha isikhundla sakhe.
Inkosi uMzilikazi wesibili ube ngekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale.
Gambe usiqokoqela Mphoko engaba wadlengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu na.
Ngangitheka umntwana ntambama ngitshela ukuthi iphendi lomntwana ligcwele igazi. And then he might be like I say AUDS ya chekwa umntwana sathola idoctor sithi umntwana udlengulwe many times vele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa usinde engozini yokuphoselwa igrenade izolo eChinoyi. Ibandla leli belilomhlangano elithi ngokubonga uZulu weChinoyi ngokuvotela amalunga aleli bandla kukhetho lwama-by elections. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatsai Mahere uthi umuntu obesemoteni elenombolo zama number plates ezithi AFA 1651 uphose leli bomba ejonge ukubulala uChamisa ngoba leli gulunede beliqonda imota yakhe, kodwa ngokutholakala kwenhlanhla akula muntu olimeleyo. Abalandeli baleli bandla bake babuthanisa imali yokumthengela imota engangeni inhlamvu zombhobho njalo elakho kumvikela engozini efana lale, kodwa akwazakali ukuthi imota le izathengwa nini. UMahere uthi iqula laleli bandla elalizolungiselela umhlangano lo lahlaselwa ngamabhomba epetulo enkundleni eyenzelwe lumhlangano ngobusuku kuzavuka kuqutshwa lomhlangano. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Ngiyabonga besile rally njengoba libonile namhla ke eChinoyi. Umongameli uthe engena ngenxa yokuthi bazondile ke labe siphikisana labo. Yikho ke bethuma abantu kubana bezojikela ke amagrenade endleleni wana belimaza izimota labantu, kodwa ke kwanise ukumeka sure ukuthi abantu bonke basef. Saqhubekela phambili ke ngohlelo lwethu lokubonga abantu beChinoyi. Sibabonga kakhulu ngokusekela ke inguquko lokubana elizweni lethu ke kube lenguquko.
Manje ngokubona kwenu kuzaphetha ngani, lizaqhubeka lilokhu lisenza imihlangano khona kukhanya kulobudlangudlangu obunje?
Ngiyabonga. Ye, saqhubekela phambili ngomhlangano wethu. Ye, ibunzima ehlangana labo ke ekulweleni kwethu kubana elizweni lethu kube lenguquko. Kunjalo asoze samisa ngoba injongo yabo kubana besimise njalo bemisa umongameli advocate Nelson Chamisa ke oboye ke utholakala sele support ke enkulu elizweni. So asoze simethe nje nge-triple C ngenxa yokubana ke singilungiselele ukuba kuya fomu hulumendo mucha. Loko ke akusoze ke kumiswe ke ngubani lobani kakhulu ke ukusebenzisa indaba ke zokufuna ukwethusela abantu lokulimaza abantu ke lokubana ke thina sisekele ngoba we legitimate political organization eregistered ukusemthethweni. So lilalisila lilungelo so lokuhlangana silalungise ilungelo lokuqhubekela phambili ngomsebenzi ethiwa suze sime siyaphambili ke ngevike ezayo siya ke kwenye indawo lapho esahlangana khona labantu bethu ke so sizaqhubekela phambili siorganize umhlangano. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esejinoyi. Imizamo yokukhuluma namapholisa yehlule. Silokhu sikulolu daba, intathele izindaba iphephandaba lobulembu be-internet ele-News Hawk, uRubimbo Mutshenje. Ubikwa ehlukuluzwe wahudulwa ngenwele zakhe ngomunye wabontanga be-CCC walimala. Umtshenje uthi ubesemsebenzini ezithathela imfanekiso dukuduku wahlaselwa ngosakhulayo lo wamenza isihluku. Kodwa isikhulumeli sebandla le-CCC uFatsai Mahere uthi bakhulume lo Mtshenje baxolisa. UMahere uthi bayasisola lesi sehlakalo njalo balethemba lokuthi asisoze siphinde ngoba intatheli izindaba kumele zisebenze zikhululekile. Umgubho wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo. Lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Kulabathathu abathi yibo inkosi yoqobo, uStanley Raphael Khumalo, uZwide Kalanga Khumalo lobulelani loBhengula Khumalo. Embuthanweni wangomgqibelo bekulozwide kalanga lobulelani. Sibuze isikhulumeli sikaStanley Raphael umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuthi kungani ubengekho emcimbini wangomgqibelo.
Umcimbi okukhumbula umsunguli wesizwe sikamthwakazi hayi wona uhambe kuhle kakhulu. Inkosi umzilikazi wesibili ubengekho laphayana ngoba evele ngekho laselizweni uphandle ukhona okunye okuphuthumayo awuhamba ngakho phandle khonale. So ubengekho ke izolo kodwa ke hayi thina besikhona sibonile konke okwenzakeleyo kwenzakale kuhle kakhulu njengobana nje abantu kade bevele bekhumbula kulusuku olubaluleke kakhulu usuku olwayizolo lapho kade kukhunjulwa khona isilo umzilikazi oqala. Njalo into ebenhle ngayo yokuthi kubethiwe kwabamhlophe ukuthi nosuku lapho kukhunjulwa khona inkosi umzilikazi. Ikho wonke umthwakazi, wonke umuntu eMathebeleland, wonke umuntu okholelwa kumzilikazi ubekhona njalo ekhululekile.
Manje njengoba ubulelani Khumalo laye ubekhona elizweni, bathethe yini ithuba lokuthi bahlangane bakhulumisane?
Njengoba ngichilo baba phezulu ukuthi khona ayibe singekho isilo umzilikazi wesibili, ubengekho kulumcimbi izolo, ubengekho sibili, kho ke hayi akuzange kube khona ukubonana. Kanti ke hayi thine ebesikhona sibonene sibili lamanye amakhumalo, sibonene kakhulu njalo lamanye amaqabane, lamanye amadoda, labanye omama abakhonzayo labo futhi kubulelani abakhonzayo futhi labo lakuPZ. Ikho ke sibe sihlangene njengesizwe njalo singathobelananga, sijabulelene kakhulu, sikuzwisisa sonke ukuthi usuku esiphakathi nakwalo kayisilo suku lokuqhelelana, lusuku lokuthi sijabulele umsunguli wesizwe sakithi samaNdebele umzilikazi olele ematopo otshalwe khonapha. Njabule kakhulu ngokwenzakale lapha. Ngiyabonga.
Ay, lati siyabonga. Loke umnumzana Greta Vodloza Sibanda, isikhulumeli sika umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Indodana kalo oyengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko usiqoqoqela ukhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba ngolwesithathu kuyona le iviki kucala aletheswayo elokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lantathu lelokuphunyuka ezandleni zamapholisa. Usiqoqoqela usejelele kami sikhuluma nje. Ngesizwe loludaba ngokugcweleyo lusethulwa nguEzra Chisas Banda ekhona le kobulawayo.
Unina umntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kobaba omncane uMphoko and then uma basibe si-advise ukuthi sihambise umntwana eyechekhwa ngoba ubhuti wami wa-acta ngenye indlela ma ngifika wambuza ukuthi mbanonika i-approval yokuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngifika eGoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya and then wasesithi kimi ngiyamambusha, waye ngimambusha vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious. Ngangi-check-a umntwana ntambama ngitshela ukuthi iphenti lomntwana ligcwele igazi and then ma ligcwele igazi aya e-UBH kuyachekhwa umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana lo dokotela umntwana waqala eyala wathena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mami ngcono ngikhulume sibiza udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzongibulala vele ngingakhulumi nguye ongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko, unkosikazi kasiqoqela uKhalezi Madlozi umkakhe valelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga kodwa now because there are other forces that are pushing ukuthi avalele at the end of the day we have to trust ukuthi ama-investigations le system above all uNkulunkulu take control ukuthi kucace ngoba clearly ama-statements abhaliwe ngumama lomntwana the medical report namanzi lamafutha akuhlangani.
Amazwi kagugu wathozelwa ngunina omncane kasiqoqoqela uNkosazana Sigqobisile Sibanda uthi uMphoko kalacala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi, indaba leyi sizwisa ubuhlungu kakhulu. Sizwisa ubuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje efrenweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe step according to amaphepha. Amaphepha azikhulumele ukuthi akulalutho olukhona. Ungakhangela i-medical report, ukhangele ama-statement, ama-complainants akuhambelanga.
Umantshi uMakdzira uthe uMphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili njengoba wakwabaleka kodwa-ke iqweta likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba uMphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili.
Umthetho is simple, kumele silandele i-procedure, i-third schedule offense, i-rap. So sesizamile i-consent basiyalela i-consent because of khona ukuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court esesikuzama kathesi ukwenza amaphepha amkhona ukuthi siyethola i-bail e-High Court.
Umnumzana Sigqobisile Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni ntaba ngemva kwamaviki amabili mhlaka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi abalwa impi yenkululeko kumele kube yibo abakhokhela leli bandla. uMnangagwa ubevala umhlangano wokusungulwa kolunye njalo ugatsha lwama World Vets eHarare izolo. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ugatsha olubona ngokulwisana lenkohlakalo olwezak luthi luzangena ezikolo lujezise ezihlawulisa abantwana ngedola leMelika zisala ukwamukela idola leZimbabwe. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7, sabibonani ninjani? Hayi, thina siyavuka sikhona, mpela sikhona, siyaphila kutshwani lapha. Ya, hayi, ngiyazwa ithi ke ngifa kombonisa kumbono nyana lapha. Undoda lo kuthiwa ngishuma lo uyakhuluma sibi ukuthi hheyi gugura kunde heyi umnangakuhambile liwandla khona ngale wathini amathuthi akusebenzi lokunangikhanyeka. Ye uthuma lo sowadla amathezano asoze phinde lunge. Singathi owukuthi naye bona tizane isithwali sekanzima kanje sidlale emagangeni senza njani ngenxa yayo. Yena uzobele khulumele ke support into engasebenziyo. Nanangikhangele ngicela uthuma lo lingamfakele ku-Studio 7 kalanto ayikhuluma ukhuluma into engasisebenziyo. Uyazi usuvusa ulaka lundoda lo. Saphela ngabazali sinje sezintanda ni uright ukubuyise uyaphila lo nini uyaphila. Into ememenza ukuthi ekhulume kubi so faka lokugawule bonke laba. Uyazi ukuthi ngakhuluma sozwa ubuhlungu kali ngoba thina ukuthi obaba bethu bafaka kabuhlungu. Ngiyakhuluma mina uKhumalo mina ibizo lami. Ngiyakhuluma ukuthi bengazi ukuthi uKhumalo uyakhuluma. Akusebenzi lokho abakwenzayo into eyidot labayenzayo le. Babe supporta le nto engasebenziyo sikufisa phela abazali. Ah, all right, thank you. Ngiyabonga ngoba khuluma kuye kuningi ngafika sezimlanda samdonsa ngebhathi. Sharp.
Ngibingelele Studio 7 abasakazi, ngibingelele nabalaleli bomsakazo omkhulu isikhondla somsakazo kodwa ke dabukiswa indoda lenye MRP ebikade ikhuluma izolithusela omunye. Hayi, ngithanda ukusho ndoda akithi akuthuselwana kupolitiki, kuyadebate ndoda kukhulunywe, akuliwa kuthuselwana, ungatreatena abanye emsakazweni. Awunayo imvume yokutreatena abanye emsakazweni. Mawuzwa ukuthi inkulumo ayikuhleli kahle, uyahlala nje khona enuthule, ulalela abanye bevunga ipolitiki ndoda. Sikupolitiki akuliwa, akuthuselwana, ungatreateni. Mawuzwa utreatena abanye usuyizana, usuyizana uPF, ngoba izana uyephila ngokutreatena abanye. Phila ngokuthusela abanye. Uligwala, uligwala impela kupolitiki. Yikho sukhetha nje ukuthusela abanye abantwana. Xoxa kahle nabanye abantwana kupolitiki lapho esihlanganaleni ndoda kithi.
Studio 7 salibonani livuka njani ndabalaleli. Phela iCCC akutsho ukuthi khona kumbeni kayifuni ukuthi umhlaba izwe lidatshulwe phakathi. Hayi, iCCC injalani umjwaca oyabulindile inyamazana ukuthi iyobulawa yonihlele ekhaya. So thina njenge-MRP asiqhubekeni ngokuqinisa umkhankaso, singabuyele emuva. Qhubekeni sikwazi ukudabula umhlaba, sikwazi ukudabula izwe lakithi, sikwazi ukukwenza okwakho kuvele kuyikho emandleni, sikwazi ukuthi abantwana bethu noma sishona abantwana bethu sibashiye endaweni yakubo. iCCC hayi iyobile okuyilindile ngumjwaqa wenja eyabihlele ekhaya, ilindile inyamazana ezizobuya ntambama labafana. So MRP aqinani, qinisani, lingabuyele emuva, qinani liqinise. Ngiyabonga.
Talibonani basakazi beStudio 7 labalaleli, mbingele kakhulu ibandla elihle, ibandla labantu yelo movement. Ngithi khuthalani nderejista ukuvota, lingakhulume kakhulu kuStudio 7. Ukukhuluma kakhulu kodwa sikhulume nini phela sirejistile, yikho ukuze siwinise uChamisa. Ngibe sengimangala lo kumbe kuthiwa ngumgwado okhulumela izano lothi uMnangagwa kaZinduthwa ngokuncitshwa kwabo sikhala ibheyili yosikhala benza icala. Indaba abantu bezanu PF bathumba abantu babulala kodwa bathika bayenza walutho bayaphuma. Nangu lo wabulala uMo Blessing, nangu kazangu wabotshwa, wapho ngokuvalelwa nje kokuvala abantu kuphela wakhitshwa. Nansi iGugurawundi abantu babulawa kabuhlungu, uMnangagupande otshiwe nkabaphandle. Kanti ukhuluma ngokubopha kwangaphi lokwenza icala kwangabayenzela iphi icala uJob njengobana abantu abahamba bayenza umsindo? Yibo abantu bezanu PF kodwa ngenxa yokuthi bona sebe-abuse imithetho. Ikhoti singezanu PF, amapholisa sengayezanu PF, amasosha ngayezanu PF. Ukhulumani kuyafanana labo gawulelo okukhuluma amangu kwembumbulu bakhe. Abantu bezimbabwe ngathi sebe ithwele nzima kangaka ngenxa yezanu. Kanti esikunje kuyavota ithiyo nihlali iwina, nxa iwina kwenziwa ikuyini ukuthi izanu PF kulala abantu ithumba abantu manxa iwina fiyafiya? Mina ngicela ukuthi limbuzeleni umgwadi lo, ngoba abantu bathunjwa izanu PF ebusuku babulawa izanu bengazi beme beqebeme lapha bethi CCC ilamanga izanu PF yiyo. Kunje wona la malunga kamthwakazi akuhamba athathwe egame athethwe izanu, iyakwazi ukuthi bathatheleni izanu PF vele yabulala. Kanti bona babephikani lapha bebabayalane ebantwini thina sikwazi ukuthi izanu yabulala. Kunje ukhetho lonoli bayakwazi vele ukuthi uchamisa ubacha ukuhle khona besazongenela abantu ekhaya bebethusele bebabulala. Umuntu etshona emele izanu PF wonke ogawulela ababekhuluma umbumbulu. Abantu sithwele nzima thina ngezanu PF, abake bema ukutshona bekhulumela izanu PF. Manje sivele sifuna ukutshela abadala bethu ukuthi behambe emhlanganweni ezanu PF ibe ngabezanu bephansi izandla begqoke izikipa kodwa ebhokisini bebevota. Vele kade siyabatshela lokhu ukuthi sibe senza izithuda abantu bezanu, kuphelile lokhu senza abadala bethu iziphukuphuku zethu.
Studio 7 linjani, linjani, linjani impela. Ngiyalibingelela lonke basakazi lapha estudio. Ya, uNdlovu lapha eBilabila, South Africa. Ya, siyakhala, siyakhala ngento ezenzakala lapha ekhaya lapha. Siyakhala kakhulu ukuhlukuluzwa okwenziwa i-CCC lomthwakazi. Kuyasikhalisa kakhulu okwenziwa nguhulumente wezanu. Sesikhangelele ukhetho kangaka, indlela yabojwa umamombe leyo sebebotshwa futhi bangasaphela amabheyili. Tshengisa ucuku lohulumende lo kamnankago wezanu PF. Ya, into abayenzayo imbi kakhulu le, kodwa-ke sikhulekele ukuthi abantu mpela babambane, abezanu, ama-CCC, MDC, wonke amabandla nje. Senze njenge-America sithi ma uhulumende asingamfuni sonke siyavota simkhuphe, singavabambane bamkhuphe umnankagwakhe. Kutsho kuna mnankagwakhe, kutsho umnankagwalo, siboneni bandla elitsha ukuthi liza nani, abazokubuya yini ama-investors bezovesta ekhaya lapho benze zonke izinto ezawenza ukuthi kubele emsebenzi. Ngiyabonga, ngiyabonga, ngiyabonga. Xolo siba mude.
Ninjani Mahlaba ezulu? Hayi, siyalibingelela nasingapha kwele South Africa. Lingabe linjani vakamthwakazi? Hayi, siyabonga umcimbi wenkosi yethu uMzilikazi lenkosi yethu uBulelani. Kudaluba kungaba njalo nje kutshengisela ukuthi hayi ubaba uMzilikazi inkosi yethu yayiyinkosi eqakathekileyo, yayiyinkosi yesizwe sikamthwakazi. Hayi, siyabonga kakhulu. Bese sithi hayi aluba imthwakazi ingakhula, khula mthwakazi, khula mthwakazi. Kodwa ngicelani kubuza beStudio 7, hlala nisizwa umfundisi uMkandla ngiyeyedwa okhulumayo, kodwa kula abanye abafundisi songani ngiyeyedwa eZimbabwe ubaba umfundisi uMkandla. Hayi, asikusolo ukukhuluma kwakhe, kodwa like lidobha abafundisi phela baningi, litshintshatshintshe baningi labanye nje abancane nje lathi sibezwe phela. Hayi, kungabe kukhuluma umfundisi uMkandla yena. Njalo izindaba zeGwanda kade kithi kuwonkayi ngale aziphuma, sizizwe zakuwonkayi, sizwe eGwanda kuphela. Hayi, siyabonga.
Litshonile, litshona njani ngekhaya kuStudio 7 okukhulumayo ngubaba odabuka lapha enkayi uMpofu? Lesimanga esikhulunywa yilo baba uMgwadi lo ufana ka-exactly labangani bakhe labochuma nalo omunye laye lo ojwayele ukukhuluma izinto ezingamanga bebadala. Kambe bacabanga ukuthi bakhuluma le ngane yini uma bekhuluma ukuthi eZimbabwe kulo mthetho? Umthetho wakhona umthetho ovikela izanu PF, umthetho owenza ingane zihlupheke, abafazi bahlupheke, babulawe njengezinja, baqunywaqunywa amaphisi, bafakwe emgodleni, baphoselwe emgodini, baqede lapho bathi kule justice eZimbabwe abantu baphila impilo esemthethweni. Umthetho wakoba noJob Zikhali lo angento wabotshelwa ukuthi ulwela isidumbu esabulawa kabuhlungu, sibulawa isigebengu lesi esingaziwayo lo ukuthi senziwani lamhlanje, ukuthulwe ngaso, kuthule zwi, akula muntu okukhuluma ngaso. Sozuza umuntu wezanu ekhuluma ngokuthi umuntu lwana wabulala umuntu ngesihluku, isigebengu lesi esibulala umfazi, izanu PF 40 years besenza into enuka ebolileyo leyo yokubulala abantu, bezwisa abantu ubuhlungu. But baye kuthi kulo mthetho eZimbabwe, umthetho wakhona olenketha betshabe, umthetho ovikela abantu ababulala abantwana abancane, ababulala izalukazi, abancitsha izalukazi isibhedlela sokuyadinga amaphilisi, amaphilisi e-BP, imigwaqo ifile, yonke into ifile. Ma kukhulunywa ngomthetho, kodwa kukhulunywa ngabo bona ukuthi bona yibo abavikelwa ngomthetho kuphela. Babopha abantu aba-innocent babavalele MRP, laba abantu ababotshiwe manje ababathuthele ejele, babotshele ukuthi bakhulumelane ukuthi siyabandlululwa njengamaNdebele, siyasidelayinwa, sibekwe eceleni njengezinto ezinga-existiwe emhlabeni. Kodwa kuthiwa hlalani lithule, gcotshiswa amafutha emlonyeni ukuthi lani lithi sidlile sisuthi, kodwa kudala kusenzeka izinto ezibuhlungu. Xolisa ukuba common kodwa inhliziyo zethu zibuhlungu ngoba for 40 years lokho sihlezi phezulu kokuhlupheka okuhlukumezela sibulawa senzwe izinto ezingakho existiyo emhlabeni uNkulunkulu kangenele phakathi kwalokhu kuhlupheka esikuthola kuleli lizwe ubuswa ngababulali
mina ngiyabulisa emsakazweni Studio 7 ekhuluma lokhandala yachisa la ngqondo ngqondo ungqo straight ngqondo ngqondo singqo lo lekhandala lishisa kakhulu lawo ngamakhanda what head usho mina ngithi kulo masibanda lo ayeke lento yakuthi kweni into yamashona yadlula kuye abazi ubuhlungu ayizipaininye kenyezwawo mina so kame kancane futhi naloma kuthi aziyakhala namhla yena uzabe icathe phasi kompyutha thina itizabe siphedela ama-AK sivuthula hayi le nto yokudlala kame kancane masibanda into engayenza nakuphela ukuthi ifudumeza amanzi ephuze ibe right ngingafaki ithutyela into engithoyo mina tho mina i-hothead banase nazali yaseklamplembe
lawo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, owayengumongameli wele Melika mnumzana Donald Trump ngomgqibelo uqhubeke ngemihlangano yakhe ukukhankasa ukuba ngumongameli kukhetho oluzayo. UTrump uphinde njalo wasola ugatsha lwezemithetho lamapholisa awe-FBI esithi basetshenziswa ukumhlukuluza nje kuphela ngoba baqale lokhu kathesi sokuyiwa kukhetho. Kambe engaba ekhuluma iqiniso na uTrump? Sibuzele umbuzo ocubungula ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ayi baba Gandhi, undoda lo ule 18 months, 1 year 6 months bemcela amaphepha wona lawo ukuthi sicela ulethe amaphepha la. Kazange avume ukuthi alethe amaphepha la. Nxa bemyekele kwaze kwafika kathesi sokusiyalanda ukhetho. Indaba kabani? Indaba yakhe ngoba aluba ngabe wawaletha khonapho 1 year ago ngabe kasikukutsho khonokho vele ukuthi bungani bemhlasela kathesi. Bamnika ithuba elide isandla eside yena ngekhanda lakhe eliqinileyo wazitshela ukuthi akula lutho abazalwenza la. Amaphepha la ngiwathethe, amaphepha ngawami, bazawabona. Kanti uzitshela kabuzange la. So amaphepha lala sebewathethe bawathatha kathesi. Nxa bewathatha kathesi yi-politics phela. Nxa kumtshaya angazakhala ngomuntu ukuthi khona kumbe bona ama-Republicans bakhale ngomuntu ukuthi indaba esehlaselwa kathesi. Hhayi, akulanto enjalo le. Into le yinto endala ukuthi ngabe wayilungisa yena ngesikhathi bemcela masinyane ukuthi khona hhayi amaphepha ohambe lawo awafanelanga ukuthi abe ngapho, kufanele ukuthi abe ngapha esiphaleni esikhulu. Yena akazange awalethe. Leli licala, leli licala sibili elisegcikeni. Angithi sisonke lapha sizabe silokhe silihlola nje sihamba lalo sizwe ukuthi kuzafika ngaphi, kuyawela ngaphi indulo xaxaxa. Mina ngibona ngathi hayi, yena nguye ozehlulekeleyo la. Bona ama-Republicans bahlutshwe ukuthi basuke bamsekela. Nxa sekuphenduka sekubatshaya la kuma-elections la akhathesi abuyayo, yikho sibe sitsho njalo. Nxa ungakhangela inkulumo kaBiden namhlanje emini, awubatshaya wabavuthuza. So bona sebebona ngathi sebefuna ukucatsha ngakho khonokho, kodwa-ke bona yiba bazigqula amazwane khonapho bona ama-Republicans wona lawo ngokusekelana lohlanya lwabo lunolo oluqhubeka lokho elusenza lusiya phambili. Yikho kubona kwami lokho baba Gandhi.
Hayi, siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula ezombusazwe. Esigqibela-ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani-ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhona. Umcimbi wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi wenziwe ngomgqibelo emhlahlandlela kobulawayo, lokhu kungakalungisiswa ukuthi ngubani osezathatha isikhundla senkosi. Gambe usiqokoqela mphoko engaba wadlengula umzukulu wakhe oleminyaka elichumi lantathu na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandling sithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.